Babachuma, nxa sikhangela isimo somnotho siyazi izinto zimi manzonzo abantu bathwele nzima akulethusi yini lokhu siya nje kukhetho luka 2023
ngingakaphendili bonabo ngicela ukubuyela ngindlela emuva enkulumeni kamali mami lapha nendaba kaJob Skhaya uMoblessing ebesebenza elozinethinga municipality ngayo walimali emsebenzini wadinga ukuthi athole ukuthi angathola nje luncedo lokuthi kona amelezi nazange athole igqwetha uMoblessing alange esese-right ephila edinga uncedo olwegqwetha uJob Skhaya abekhona wayengu-MPs lekwaphana bayale umsiza namhlanje uJob Skhaya sekena usengomuntu osekhulumela uMoblessing useligqwetha nabo uMoblessing ngaliphi this is all about politics ngeke bese singena sengishiya leyo sengingena kuleyo okhuluma ngayo ubuhlungu lobo obukhona elizweni ubuhlungu obuziwa ngumuntu wonke lo muntu okunjalo uPF uyabuzwa unfortunately ezizinto sezibangela yinto le eUkraine naseRussia ngani noma ungakhangela even egoli ngale i-cooking oil i-filters lakho isinye $7-8 njengoba i-$7-8 lapha eZimbabwe ifike ikhwelile khona le golini njengoba nalapho ikhwelile so so simuzwa uhlungu sonkeni kodwa abantu beZimbabwe abamkodo bayakubona bakunazeli kathi uhlungu lokubuzela ngaphi ye lobu obusokubiswe yimpi e-Ukraine naseRussia siyabubona kodwa vele thina besivele siphakathi kobunye uhlungu okubiswa ngamadoda labomama abasukuma bethi emathiweni bangalo pressure bangamusanction abantu behlupheka siyabona yikho bona ukuthi kona come 2023 abantu bazasukuma futhi bethi ya sina sisekela iqembu elimalathi noma kuhlungu yibo nje kunama-career positions basihlupha omalume laba avele bezifuyele hhayi abahluphi laba ngoba bakwazi ukuyona ngakho and ngifuna ukumlanda emzini umalume sifike sibulale enonileyo siwosa laphana ngifuna ukumtshintsha wanjeozathi umfono sithi a baba ndlovu sifuna ukuthi sikuxhubazelezami sebathi hhayi nami sengiwezami uphiwe
naso baba ndlovu akuyiphethe
hhayi nguthembisa umzukulu ukuthi sithi bhabhayi zanu PF kumnyaka ozayo abantwana beZimbabwe babhizi babhalisa ukuthi bavote ngoba uhlupho-ke balubona uhlupho lukhona elizweni ebehlupheke kakhulu sebefuna ukuthi bashintshe i-system yonke kawani ngoba iZimbabwe isifana nendlulana oyithenga ivele mangobongobo ufika uyidibize uqalise kutsha ku-foundation lapho sifana nomuntu othenge nje ispace esingathi thina uthenge istendi kuphela so sesifuna i-overhaul ye-system yonke kungene elinye ibandla sibaningi amaZimbabwe asike sitshintshe kungene abanye sibone labo ukuthi bazehluleka na abanye sibeka batshintshe labo kungena abanye sitshintshane ngobuningi bethu hhayi ukuthi kwale lokho kubambe umuntu oyedwa kumbe ibandlela ilodwa lokho kubulala umnotho bedinga ama-excuses.